Ngomnyaka ka-2020 uBulawayo eqala ukuba namproblem yamanzi enkulu lapho abantu babehamba khona iviki bengelamanzi. Kwathiwa inkinga yamanzi idalwa ukuthi amanzi malutshwane emadamu. Thina njengenhlanganiso yemathebeni Institute for Human Rights sala sathi iproblem yamanzi koBulawayo is a governance problem. Yinkinga yokwehluleka ukusebenza ukubusa nokubusana kuhle. Yikho lapho esama khona. Kwathiwa sikhuluma kubi, kwathiwa sihlamba amanga. Kodwa nanamhlanje noma amadamu eselamanzi noma sokule impompo ezafakwayo ukuthi ziphampe amanzi amaningi, uBulawayo lokhu eshota amanzi. Lokhu esiba lezikhathi lapho esikuthiwa asilamanzi khona. Okugcizelela-ke leyo nkulumo esayitshoyo ukuthi hhayi yinkinga yezombuso leyi eyokubusa nokubusana, umbusazo. It's a governance problem. As long as uBulawayo amagetsi ewathatha kuzesa kule agency okuthiwa yizinwa kule Bulawayo City Council involved in pumping of water, asisoze safa saba the problem esiyisolvayo ngoba there will always be a governance problem.
Inhlanganiso yakho seyaqhuba imikhankaso eminingi njalo iyake ikhulumisane le council labanye ababona ngenhlelo zamanzi, ama-stakeholders. Kuyini eliyake likuhlafune ngokuphathelane lamanzi njalo kuyini eselikulindele kathesi ukuthi kungenza udubo lolo lube ngcono?
Esikuhlafunayo nxa sixoxa le baphathe ngezamanzi ekhansilini laselizweni sithi thina okokuqala okoBulawayo laphana kakufakwe indlela ezizenza izikotsho zakoBulawayo nama-water kiosk akoBulawayo kusebenze through isikotsho, then kupurify amanzi esikotsho ahlanzeke abantu benelise ukuwathola. Bathi bona amanzi esikotsho asiwokunaka, kodwa esikutshoyo ukuthi nxa isimo sesinje sokulokunye okungaphezu kwamandleni lithi siwathathe ngapha amanzi njengoba uBulawayo engena mabhawuza ayeneleyo ukuthi aprovide amanzi abantu bonke abedolobheni. Njalo kwesibili sithi thina akube khona i-investment ekulungiseni udaba lwamanzi ngoba njengelizwe kasifaki imali eyeneleyo from i-budget ukuthi silungise udaba lwamanzi liphelele. Okokucina sithi thina akwehliswa amandla ayezabelweni, i-devolution of power, ukuze ama-local authorities lawa angabe lokhu ekhala ngohulumende welizwe, angabe lokhu ekhala ngokuthi amandla abanjwe eHarare, benelise ukuziplanela, benelise njalo futhi ukuthi bazenzele ngendaba yamanzi. Lathi njengezakhamizi senelise ukuziqhatshela abazosikhangelela amanzi. Lokuxotsha esibabona bengasebenzi kuhle ukuthi balethe amanzi edorobheni. So amandla engehliswa uzasinika ukuthi sikwenelise lokhu, sibe lamanzi esikhathi sonke.